lamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesihlanu ekuseni mhlaka 29 kuLwezi 2019. Olamukelayo ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, odokotela bezinga eliphansi ama-junior doctors abaxotshwe umsebenzi bathi bazahlangana bakhulumisane ngesinqumo sikahulumende sokuthi kumele babuyele emsebenzini phakathi kwamalanga amabili alandelayo.
Sasinga sithi sesenza ama-emergency kuphela ukuze ufike isikhathi lapho uhulumende lama-juniors abazavumelana khona endaweni zempadalo lapho. Besinethemba lokuthi into lebo into engani ibingenziwa ngokuphangisa. Besingakhayela ngokuthi izafika esigabeni salamhla lokho ngelalutho olulungisiweyo.
Ngokubuyisela imali eyafakelwa ukwehlisa intengo yempupho okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kuthiye abanye bele mbuzo ngokuguqulwa amahlayana kwemithetho.
Kuluduko sibe nxa silungisa ipolicy ngoba abantu baya bengakwazi ukuthi upresident uzenzani. Singavumelana lokhu abaministers baya bengazi ukuthi kusasa upresident uzaqhubeka elathi yini kumbe nxa engazuki ipressure yena uzazithiya.
Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kuwona lo msakazo. Odokotela bezinga eliphansi ama-junior doctors abaxotshwe umsebenzi bathi bazahlangana bakhulumisane ngesinqumo sikahulumende esokuthi kumele babuyele emsebenzini phakathi kwamalanga amabili alandelayo. Odokotela abadlula amakhulu amane laba baxotshwe umsebenzi kunsukwana ezedluleyo besetheswa umlando wokukhalala umsebenzi ngaphandle kwemvumo. Kodwa uhulumende wazise izolo ukuthi usebabuyisele emsebenzini njalo uthi kumele bebe sebeqalisile ukusebenza phakathi kwanamhla lakusasa. Lanxa inhlanganiso ebamelayo yeZimbabwe Hospital Doctors Association isithi ayikakhulumisani ngesinqumo sikahulumende, abanye odokotela bathi nxa iholo labo lingakakhwezwa lafika kuzinga abalifunayo kabasoze babuyele. Odokotela bezinga eliphezulu ama-senior doctors labo baqhubeka ngokukhalala umsebenzi besithi kabala mali yokugada izimoto besiya ezibhedlela. Untungameli Nkomo e-Studio 7 uxoxe lomunye wabo udokotela Ngqabutho Dube yena othi bathwele amagabha avuzayo.
Imbadala wanadeke ukuthola lasenelisi ukuthi lenelisi ukuphila lokuthi baya emsebenzini. Owesibili wawuhambelana lokuthi izinto zokusebenza esibhedlela azenele. Izithembiso sezenziwe ukuthi izinto lezi zizabe zithengwa zidilivwe esibhedlela kodwa impumelo yangkhona ibingabonakali. So ama-juniors kwacinaye sithi hhayi nabasenelisi uya emsebenzini. Nama-junior akaxayadeka ukufuka emsebenzini ekuthini benza umsebenzi omningi kakhulu. Ngakho nxa unasebengasekho ukuthi umsebenzi wana somele wenze ngomunye umuntu ovele laye lowakho omunye umsebenzi awenza. So kusuka kube nzima. So yikho sacinga sithi sesenza ama-emergency kuphela ukuze ufike isikhathi lapho uhulumende lama-juniors abazavumelana khona endaweni zempadalo lapho. Besinethemba lokuthi into lebo into engani ibingenziwa ngokuphangisa. Besingakhayela ngokuthi izafika esigabeni salamhla lokho ngelalutho olulungisiweyo. So ukuya kwesikhathi lathi sasisenelisi sesiqhubeka sinjani sisenza i-emergency yaleyo ngoba lathi esikhwameni lapho kuyasidla kakhulu. Njalo mbona ngani ngabe kwenze izinto zaba wesi ukuthi abantu basuke basebexoshwa imisebenzi.
Uhulumende izolo ubize odokotela bezinga laphansi ama-junior doctors ukubana aphenduke emsebenzini phakathi kwamalanga amabili alandelayo. Uthe ngokwenza njalo azabuyiselwa emsebenzini kula mibuzo abazayibuza njalo kabasoze bahlukuluzwe. Ubona kusenzakala yini lokho? Lani libuyela emsebenzini njengama-senior doctors?
Ngenxa yokuthi bengiphathekile. Lokho ngibone kuyi-message yathi engakayibalisisi ukuthi ngizwisise ukuthi baze bafike kusinqumo esinjalo nokuhambe njalo. So kanye lalwazi olweneleyo ngakho khona. So kunzima ukuthi ngiphe umqondo wami ngakho ngoba antwana zoluningi ngakho. Kodwa ngibona ngani nxa kuyikuthi kuyikho abavumelane khona. Ezilongezibe kungasontshe ukuthi kusasa bayaphinda sekuleyinye futhi ingxoxo ngenxa yokuthi nxa kungabengavumelanga ukuthi indaba zokuya emsebenzini imali zakhona zokuhamba zizatholakala njani. Mbona ngani siyabe sibuyela bethu lapho esiqalisele khona. Ngolwazi lwami nalo ngendaba leyi ukuthi kwaqalise ukuthini abantu abanayo imali yokuya emsebenzini. So ngaze kwabuyele ngemva kwe-48 hours. Nxa udaba lweholo lungakhangelwanga bona ngani sizaphinda sibuyele futhi ngenxa yokuthi bazefikela futhi ukuya emsebenzini.
Lo ngudokotela Nqabutho Dube owesibhedlela sempilo koBulawayo, ungomunye wabodokotela bezinga laphezulu abaqale ukukhalala umsebenzi kuliviki. Ukubuyisela imali eyafakelwa ukwehlisa intengo yempuphu okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kuchiye abanye vele mbuzo yokuthi kuyini okwenzakalayo. Abanye bathi okwenziwe ngumongameli kufana lokwakusenziwa ngumnumzana Robert Mugabe Sabusa owayeguqula izinqumo zikahulumende emhlanganweni yamarali. Abanye ngabathi kuyatshengisa ukuthi imizamo kamphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kayisoke yaphumelela nxa izaguqulwa amahlayana. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Masimba kuchera ukuze sizwe imbono yakhe.
Oluduko khonokho ungaba yinto elungileyo sibe lokuthi abantu babenelise ukuthi bathenge impuphu ejiphileyo, kodwa nxake ukuthi umungameli uhle wakhulumisana loba kumthuli Ncube ibhajethi lingakabuyi ehle enze i-announcement kurali then kuluduko sibe nxa silungise ipolicy ngoba abantu bengakwazi ukuthi upresident uzenzani. Singavumelana lokhu abaministers bengazi ukuthi kusasa upresident uzaqhubeka elathi yini kumbe nxa engazuki pressure yena uzasichiya uzasichaya egcekeni.
Kodwa yena umongameli uthi uthethe nyathelo leli elokubisela lokuthiwa ngamasubsidy ngoba umphathintambo wezemali wayengakhulumisananga laye. Ukubona kungaya kuliqiniso yini lo?
Akuliqiniso ngoba umphathintambo wezimali nxa lethi budget laphana uyaqala ekhulume no-president emtengisa ukuthi i-budget lizabe liminjani lingakabuye ku-parliament. So akuqiniso ukuthi umphathintambo wezimali ubengakhulumanga. Ubona njengani i-budget lakho ku-cabinet baye babona ama-highlights ukuthi nizenza lokhu lalokhu lalokhu lingakabuye ku-parliament. Ayisiyo nto ezamangalisa abantu ukuthi i-budget selikhona lo president ahle emangale asiqiniso leso.
Manje khonokho kwenzakeleyo ubona ungani akusoze kubangele ukuthi abantu abafuna ukusungula amabhizimusi elizweni bengathembi okungenzakala kwelakusasa?
Kunendaba ezingu-2 lapha abafuna ukuthi babuye le mali zabo baye bengelathemba ukuthi imithetho yangikhona izaqhubeka iyilo iyiyo yini. Lama ministers angikhona ayabe engelaqiniso sibi lokuthi labo bengacabanga abacabangayo upresident uzangasekela yini ngoba nxa upresident esithi yena engafika kurali ehle emergency policy sekusitsho ukuthi abasakwazi amaministri ukuthi nxa singenze into okumele siyenze lapha upresident uzasekela yini engazuzi pressure uyasilahlela kathana.
Manje ungathini wena ngokusebenza kukamphathintambo wezemali? Sasizwe abanye besithi umongameli Mnangagwa ukhanya umphe amandla ukuthi ayenze konke afuna ukukwenza, kodwa nxa sesibona lokhu kungakukhomba
usebenzimeni ngoba indaba yengathi election cycle isibuya njalo ukuthi upresident engabe ekhangele i-2023 so usenza ama-policies ukuthi yena abe losekelo nxa u-2023 esebuya. So ngibona njengani umphathintambo wezemali labanye abaphathintambo okumele bayenze into okumele bazenze basebunzimeni ngenxa yokuthi into lezi azihleke upresident kumbe ziyachaphula abasekeli bakapresident ngoba upresident engavuka sibili ngelinye ilanga esithi umthetho lo usuthethile.
Lo ngumnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula ezomnotho ubekhuluma icingweni leStudio 7 eseHarare. Esikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo eChieneyo. IGwanda Rural District Council ithi sisungula umthetho wokuthi abagola amacimbi awokuthengisa kufanele babe lemvumo yamapermits. Lokhu kuvezwe isiphathamandla sali council umnumzana Ronnie Svanda. Ongezelele wathi omunye umthetho uphathelane lokuthenga lokuthengisa izifuyo. Uthi imithetho yayisetshenziswa ngeka-1995 ngakho isiguquliwe. Imithetho le izakhwezwa kugatsha lukahulumende olwe-local government ubusiya e-ofisini ka-Attorney General. Owayeyintshantshu emdlalweni wokujikelana izibhakela oweboxing, uThamsa Ngqadube uyabuyela enkundleni namhlanje ntambama. Okokuqala selokhu kwedlula iminyaka esitshiyagalolunye wadlalayo edibana loShafik Kiwanuka we-Uganda ku-World Boxing Federation Africa esigabeni saba lesikali esisindayo ese-heavyweight. Bazadlalela eLugogo Cricket Oval eKampala njalo uDube owazakala ngokuthi ngu-Baby Elephant kumbe uThamzoya uthi ufuna ukwehlula uKiwanuka owazakala ngokuthi ngu-Killing Machine. Uthi ufuna ukubuyela ebukhosini bakhe selokho wanqotshwa ngo-2011 ngomunye umdlali uFlo Simba. UDube owakobulawayo sowaphatheka emidlalweni elichumi lanhlanu, wanqoba kwelichumi lambili njalo wathola isicoco se-Pan-African Heavyweight Titles ngo-2019 eSouth Africa ngemva kokubhaxabula uHack Els kuraundi yesitshiyangalombili. Ulungiselelela umdlalo eSouth Africa lapho wanqokelane labadlali abagoqela u-Isaac Chilembe weMalawi. Kodwa uKiwanuka uthi laye umelele ngabomvu uDube ngoba uzambhula. Umdlalo lo uzavukelwa ngumkhokheli waleyo nhlanganiso uHoward Golding. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Kalibonani okhulumayo Owen Nyoni ngidabuka lapha eLupani esigabeni sasesiqalabeni, but ngikhuluma manje ngiseGoli. Kusho ukuthi ke ngizobuhlungu ngendaba ezenzakala ekhaya ukuthi amadokotela awaholi, so abazali bethu bayashona and imedication iyathengwa. Kwenzakalani konke lokho? Ngizobuhlungu. Kanti kungani uhulumende engaveli nje estep down mayihluleka, noma ukhethwe omunye umongameli ongakwazi ukuphatha ilizwe ngendlela efanele?
Sikhulumayo umkhokheli, yilana ngase-Centurion. Kulungiswa izinto zikamahlabe zulu zazulu wonke, weza ngwayiphi iphathi kumbe ngwayiphi iphathi, lana kumele kulungiselwe uzulu wonke. Even kunje akukho sidole okuthiwa kona kuchiphile, izinto zitholakala chiphuke, kusebenza abantu bezano kumbe abayiphi iphathi. Sisokola sonke, whether is transport sisokola sonke. Okusalayo siyabe sibhizi sisebenzela umuntu oyi-one kumbe ihlekana labantu abayibo ababhenefithayo. Okokuqala mina ngifuna ukwazi ukuthi amabhasi la abizwa kuthiwa ngakaZupho ngakabani, ngubani umnikazi wawo? Wayengaphendwanga njengoZupho velo yazakalayo.
Ngilungisane wakaNdlovu lona, ngilapha eJohannesburg. Izinto zonke lezi bezingalungiswa ngevoti ukuthi kukhitshwe iZanu PF. Abahlupheka abafanayo abaya ezibhedlela bathole kungenamithi, bathatha izihlobo zabo zigula zinjalo ziyefela ngkhaya. Bonabo bantu nxa sokufika isikhathi samavoti bavotela yona iZanu, uma usuzibuza ngempela ukuthi abantu kanti kuqhubekana amakhanda wabo. Mina ngibona ukuthi abantu baseZimbabwe they have themselves to blame, ngoba thina singaphandle kwelizwe vele umnangagwa akavumi ukuthi sivote. Elokuthiwa iZanu yariga, yeah, maybe yakwenza iZanu, but they are those people that always vote for iZanu PF bayadubeka benjalo. Akwenza ingqondo kimi lokhu ukuthi hawu bakwenza njani konoku. Hayi, abantu basekhaya nabo kwesinye isikhathi kuyazama ukubazwela kodwa kunzima, ngoba ufika amavoti babuyisela iZanu, babuyisela umnangagwa, manje bafuna kwenziwe njani?
Sakubona msakazi, umnangwagwa kumele axolise into abayenza benomgabe, into yegugurahundi. ilizwe kalisabuseki sekunzima hayi ukuthi uyehluleka cha ilizwe kalisabuseki kumele acele uxolo ebantwini bemathebeleleni ingakhiwa phezulu indaba kuthiwe ikhiwa phezulu ilungiswe phezulu yekele ukulungiswa phansi akekho umuntu ozolubusa kungazange kwalungiswa izindaba zakuqala ezahlukumeza abantu basemathebeleleni
sawubona umsakazi omuhle okhulumayo ngumathini egatsheni asazi ukuthi ohlanyayo ngabantu noma ohlanyayo ngupresident ngoba manje ubhizi utshintshana nemigwaqo yamabizo izitrithi zakudala ezinamagama zakudala sezishintshwa sezibizwa ngamagama okuthi lokho kumbe ucabanga ukuthi lokho yikho kuzolungisa ilizwe or lokho yikho kuzoyenza ukuthi abantu bamesabe kumbe yikho kuzoyenza ukuthi abantu babemazi bamvotele asikwazi ubhizi uprintana nemali ebolileyo uyifakela izweni yena esikhwameni sakhe akanayo leyo mali akayisebenzisi nokuyisebenzisa vele so ende kunzima manje siya kuma Christmas siya kuma holiday sizothenga ngani ngoba abantu babhizi amadoda atshona ama sports bet adliwe imali lapho ngoba lawo ama sports bet ngawakhe ayaroba futhi akodwa akulo umsebenzi ongenziwa ngabantu so ayi sibuhlungu thina abanye sigcwele emazweni endaweni engasoya kithi ende siphila nakho siphila sisesaba sidla sihlulekilweni njengejuku usizuthalaza ukuthi uma ngabe kungaqhamu kubani uzothini kini ngenxa yombuso wakhe sicela ukuthi abe nengqondo acabangele abantu angacabangela imuli yakhe ngoba imuli yakhe kuthola ukuthi bangu-5 ekhaya uprefere ukuthi abantu bangu-5 basuthe ebulala umhlaba wonke ema-innocent souls afayo ngenxa yombuso wakhe hayi le nto akasiyithandi umsakazi
ngani abantu bayafujoseyeni ngewatifisa kuba naseplamtu kumadali eyi umnangagwa sithwalise nzima umdala lo kati yini vele engatshintshwa vele umdala yena luthwala nzima kangaka
sabonani kustudio 7 igama lami u-Arthur Mhlaba nento engikhala ngayo ngesimo sezimbabwe orayight njengamanje kube ne-election engagculisiyo ongaziwa ukuthi ihambe kanjani yini enziwayo ukuthi next election kube lama-reforms a-right ayenziwayo cilisa ukuyi kakhulu kuma-MPs e-opposition sibone ukuthi bayakwazi yini ukuwa-raise ama-issues afana la asakhokhela ukuthi kube ne-free and fair elections hayi ndaba yokuthi kuzofuna ukuthi kube lama-reforms so kusele 3 months before election kugcina kuthiwa iparlamente ivaliwe abakwazi ukuthi bepasise eminye imithetho ngoba le nto vele yinto ehlale khona yesiyazi ukuthi iZANU-P F njengamanje inayo i-2/3 majority ezinye izinto abazibona ukuthi zingabancendezela beyakwazi ukuphumelela kahle bazoziyala kodwa kube nemizamo yokwenza ukuthi kube ngcono ngoba le system esikhona sezolakithi yesa asikwazi ukuthi siyaphela sokuthela
labo ke ngabalaleli be studio 7 abesithumele amazwi abo nge WhatsApp lingakhohlwa ukuthi lani leni elisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Umhlubulo weSouthern Africa ulokoma ngenxa yokuswelakala kwezulu njalo okwalonyaka kusezingeni elibi kakhulu ngoba abantu abafika izigidi ezingamachumi amane 40 million babhekane lendlala ngesikhathi izifuyo zabo zicuba njalo lezilimo zivuna. ELeBotswana, Lesotho, Namibia, leZimbabwe selithe lesi isimo se-state of emergency wenzela ukudingela abalambayo usizo. Uhulumende weNigeria kuliviki usungule uhlelo lokuloba phansi amabizo alabo abadlwengula abanye njalo walayitha izibane zamakhandlela edolobheni leAbuja ngendlela yokukhankasela ukuthi udlakela oluqondiswe kwabesifazana luphele. Abalwela ilungelo loluntu bathi leli linyathelo elihle kodwa uhlupho yikuthi balutshwana abatholakala belecala lokudlwengula eNigeria. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika sixoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seMaryland, unkosazana Musa wenkosi Ndlovu esiqala ngokumbuza ukuthi kambe iningi lizabuyela ekhaya na.
Eqinisweni angiboni, ngoba nxa ukhuluma labo abahlezi khonale abangazange basuke kumbe abake basuka basebebuyela, iningi labo engibaziyo mina bayakhala ngokuthi into sezitshintshe kakhulu. Mphosa kusahlaleka abangazange bazame ukusuka bathi ngabe kuyavuma umuntu ngabe uyasuka, kanti sifelani kangaka. Akuthembisi nxa ukukhangela sivili ngoba kuhle kuhle ubone ngathi izinto khona siba wese.
Ye manje layo impilo yalapha ilobungcono yini? Sikhangela ivinile ebantwaneni ukuthi bengafunda okulungileyo yini ulimi lwabo ke?
Well, sesikhuluma iqiniso, akusuze kufanane. Thina ikhaya esakhula kulo, lekhaya selikhona khathesi, kwehlukene kakhulu. Into enkulu ukuthi nxa sisekhaya ukuthi sibe lemuli labanye nje abantu esibedele, akusafanani. Noma sihlala emazweni njengalapha kule zinto esizitholayo kuyaphileka, kodwa akufanani. Singakhayela kulezi nsuku ukuthi umongameli okhona vele uyazibhedela layo ukhuluma kwakhe usenze kwakhe. Lezinye izinto ezenzakalayo nje, ulimi kuyakhathaza. Siyazama ukuthi sibafundise, kodwa esikhathini esiningi abantwana asitshoni lapho, kwenza kube nzima. So isikhathana sona lesiyana esitshona labo, liyazama ukuthi bafundise nje bidala ukuthi noma bengasoze bakhulume bayezwa. Lokunye libe lizama ukubafundisa nje ngalapho bavela khona. Akusoze kufanane, kodwa siyazama. Abantwana bathona esikolo kumbe bathona e-daycare kumbe bathona e-crash, lokuthi lanxa uvele ungalethanga umuntu ekhaya ukuthi azokugcinela umntwana, isikhathi esiningi uzabe ulo muntu oyakube kugcinela umntwana ngasiwo wekhaya.
Uke wakhuluma ngomongameli wakuleli lizwe umnumzana Donald Trump, ubona kusenzakalani lapha kwezepolitiki? Siyabona ukuthi baningi asebengena kumncintiswano lo wokukhankasela ukuba ngumongameli abazamisana laye ngomnyaka ozayo. Umbona isiba nguye yini umongameli?
Mina angifisi ukuthi kube nguye. Into nje ukuthi abantu phandle lapha, into abazikhulumayo lezi zinto abazenzayo zifanani. Abantu abaningi esikhuluma labo bathi kabamthandi, lama ngimthandi, izinto azenzayo angizithandi, angizizwisisi. Ubusu siyaba nalaba abantu abavela e-Africa kumbe kwamanye amazwe abathi mina umongameli lowo angiboni ukuthi kuyini okuba kwenzayo. Ubusuzibuza ukuthi wena njengomuntu ongasiwa lapha, kuyini omongameli lo asekwenzele khona wena labantu bakho okubone ngathi kungalisiza emazweni enu? Akula muntu okuphi impendulo. Well, abelungu bazakhetha yena for isizathu esingazaziyo, esinye siyazazi. Kuzobala kulezi nsuku ukuthi umongameli lo amakathanda abantu abangasiwa lapha. So anganqoba ngenxa yabona labo, bona ngathi into yakhona enkulu ukuthi abantu bayagcina bangayanga voda ngoba bengaphathekanga ngendlela into ezenziwa ngazo. Bese kusenza ukuthi akube lula ukuthi anqobe njalo, kungayisikho ukuthi unqobele ukuthi abantu bayamthanda, kodwa abantu bangathi balahlekelele ithemba ukuthi singaze siye voda akuncedi.
Lo ngonkosazana Musa wenkosi Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, sixoxela ye ese Maryland. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha Voice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kilohertz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Okwamanje ke sizwe umculo kamajayivana sithi gidigidi, umculo othakazelelwa ngabaningi. Silethemba lizawukholisa liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 eVoice of America. Loga majayivana esithi gidigidi sile themba liyo kholisile liuza ukhoma ngapha emsakazweni weStudio 7 odokotela bezinga lephansi amajunior doctors abaxotshe umsebenzi bathi bazahlangana bakhulumisane ngesinqomo sikahulumende sokuthi babuyele emsebenzini phakathi kwamalanga amabili abalandelayo. Wayeyintshantshu emdlalweni wokujikelana izibhakela weboxing uThamsa Ngqadube uyabuyela enkundleni namhla ntambama okokuqala selokhu kwedlula iminyaka eyisishiyagalolunye wadlalayo edibana loShafiki Kiwanuka weUganda kuWorld Boxing Federation Africa esigabeni sabe heavyweight. Oliver lelisayo ke ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington D.C.